kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 16 Nhlolanja 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafuna ukutshengisela ngokuthula bazihlalele endlini, abazaphuma phandle bazakubona okwabonwa ingidi.
Well, kusobala ukuthi Mnangagwa seqalisele ukampaign for 2023. So ule competition ukuthi internally kuzani kukhona okungahambi kuhle.
Owayi siphathamandla sebandla lezanu PF umuyi umnumzana Callistus Ndlovu usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
So Callistus ukuthi kuthiwe khona unikwa inhlonipho kukuphi? Iku-ground yathi bhuqa abantu lapha i-benefitence kuzodalwana.
Umlobi olodumo uCharles Mungoshi kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulembiko yokuthi ibandla leMDC lifuna ukutshengisela. Ngalokho uthi abafuna ukuthula bazihlalele endlini, kodwa abazaphuma bazakubona okwabonwa ingidi ethi ngapha ilunyiwe ngapha iyatsha. Umnangagwa wethule amazwi la emwenezi lamhlanje lapho kade elomhlangano wokuhlangana lozulu. Umnangagwa uphathe indaba ezijiyeneyo. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxele ngcwethe ecubungulayo zombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Mina I think ngathi uMnangagwa umhlanise kakhulu ngenkulumo yakhe, because ngesikhathi akhuluma nge-reconciliation khona akhuluma ukuthi kumele kube lama talks. Inkulumo yakhe emwenezi kayizange itshengisele ukuthi ngumuntu okhangelele ukuthi uba lama talks. Owakuqala uvumile ukuthi nguyo athumeza amasotha ukuthi ethe abantu ezitridini, ngoba uthe ngemva kokuthi sekube lodlakela sathuma amasotha aya faka ukuthula, njengoba sesibona sekulokuthula njalo sizwe kuthiwa bayaqoqa futhi olunye odlakela sizabalungisa. Yinto yokutshengisela ukuthi uyaziqhenya ngalokho akwenzileyo, ubona enze into enhle. Uphinde wathi yena eZimbabwe sebalungisa into efiweni, sebalungise ukushota kwewithi, sebalungise ukushota kwe-cooking oil, but akunanto eyalungayo ngoba sikhuluma nje amalayini akhona kobulawa abantu belayinile ebelayini elifiweni ezitolo akula ayikho-ke isinkwa asikho, intengo ye-cooking oil iphezulu kakhulu. So mbona ngani ngumuntu nje ongekho in touch le reality, ongaboniyo ukuthi okwenzakalayo kuyini, but bese ngisithi mhlawumbe uyatshengisela nje ukuthi yena ngokwakhe nje ngumuntu ololunya ohlale ekhuluma ngodlakela, noma nje esifisa ukuthi kwesinye isikhathi engani uyavalavala ezenza umuntu olungileyo.
Indaba yalabo izembamgodi lezo okuthiwa zifile ezinye kumbe sezitholakele ziphila, kodwa kakhulumanga ngakho, ubona njani wena khona?
Ya, ungathi uphonga ukugudla iguma nje ekhuluma ngezenziwayo, ekhuluma ngokuthi wahamba eRussia wasethola-ke inkampani ezabuya izogebha idamo. Lese sithi ngisakhonapho-ke ngizwa kuthiwa eBlackleafs kwenzakale lokhu lalokhu, ezidlulela nje utshengisela ukuthi ngumuntu njengani kalazwelo le nto eyenzakalayo. Koze kuseni-ke ngiyabona imeseji lapho kade ebhala imeseji eduduza abantu be-India ngemva kokuthi kube lesehlakalo sokuthi abantu babulewe India lapha ngabahlamunye. Ngazibuza ukuthi ulesiphindi sokuthi ebhalele abantu be-India ebaduduza esehluleka ukuyaduduza abantu phose abafika 40 abafile ebhekilesi zeZimbabwe lapho, but kazange ethumeze imeseji yenduduzo kulalabo abantu. So kutshengisela nje ukuthi ama-priorities akhe are very very misplaced.
Ye, siyabona ukubana abanye bebekhala ngokuthi kanti vele imihlangano yakhe leyi injongo yakhona yini kahle kahle wena ubona ungani kulungile yini akwenza
well kusobala ukuthi mina ngoba siqalisele ukampaign for 2023 so ule competition ukuthi ngisethi internally kuzani kukhona ongahambi kuhle so uyazama ngendlela zonke ukuthi ekuvale ukuthi ethengele ukuthi le support because there is always been a theory ukuthi kule kuxabana phakathi kwabezebutho laba phakathi kwe party yena umnankagwa ule support yabantu iparty amasocha le support yezikhandi so uyazama ukuthi ehambe endaweni zonke lapho ethengisele ukuthi yena ule support ngo 2023 uzawina so this is about the re-election yakhe ngo 2023 useqalisile ukuthi ehle qalisile
kanti lo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma le studio 7 ecingweni ekwobulawayo
le studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC
isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Callistus Ndlovu obhubhe izolo kwele South Africa lapho kade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero uNdlovu ubele minyaka engamathumi ayithoba minwembili lantathu sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbali kamuyi
hayu kuhle kakhulu khona kuyana kuyabukeka kobezana kodwa esizweni sakithi uCallistus Ndlovu ngomunye wathethisa kakhulu emadevelopment nxa kuyiunit eqondile ehloniphekayo uCallistus kazihambele nje vele ngakiwo kumbe kungathi ngakibo lakho asikwazi kodwa ke so umuntu ongathi khona anganikwa inhlonipho ukuba liqhawe lesizwe kukuphi akwenzileyo okungabekwa laphana Ova mtukuzi wabambanisa abantu wasabela ingoma zesindebeleni ezisishoneni wabamba wakamba internationally yikho wanikwa ubuqhawe kona lobuyana nganxa engazenge igcina khona laphana but umuntu ongazenge ekebe lokuthuka omunye umhlobo wayebuthanisa abantu ithanda abantu bobisi so uCallistus ukuthi kuthiwe khona unikwa inhlonipho kukuphi iguground yathi bhuqa abantu lapha ngibenefikethi undodalwana kuzaphu sisemtini yiphithi absolutely nothing zero kabula lutho othiwa khona lungabalelwa kuCallistus isifiseth is a deserter kuzaphu abanye laba bathi besiyafoma izanu ngo-1963 abazange bethethise abazange benzeni bahamba le nsolo yabo kodwa yena uCallistus lalo kuthiwa khona u-inosinkala lo baba ngabantu abangalibilebile baba libilebile ebantwini bakithi ngapha emathebeleleni
kodwa-ke ngemva kokuthola uzibuse kukhona yini ongathi waphathisa ngakho uNdlovu
sesithole uzibuse uNdlovu aphathisa ngakho sibili kakhulu yokudiliva izapho hayi esizweni kumbe i-development ngisho ukuthatha nje umntwana yedwa ocwa khona ufundiswe nguNdlovu oyintandane kumbe obulawele izihlobo abazali yigukurawundi kumbe kuyathathisa nje i-birth certificate akula lutho esilusibethi laba basesekuzanu labo bangathi bona wenza lokhu lalokhu lalokhu ngoba babekwenza bekonke bekubuka bekhona ngani hatshi esizweni nje sokuphela ukuthi wenza lokhu inkwanokuzanu ngaphandle kokuthengisa nje kuphele izaphu nokuyidilisa nokubulalisa kwentu izaphu akulalo uthola ulodwa alwenzayo which can benefit izanu namhlanje as a part in terms of i-development akula lutho alwenzayo kusikhathisa
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Umlobi obelodumo uCharles Mungoshi kasekho uMungoshi ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela seChitungwiza. Ubeloba ingwalo ngolimi lwesishona kunye lesingisi. Uthiwe ngumkakhe uJesesi oyazakala kakhulu ngomdlalo kamabonakude uNeria. Abalobi abakhulumele Studio 7 bathi kumele uMungoshi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero ngoba imisebenzi yakhe ibisakha isizwe njalo esaziwa laphandle kwelizwe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Kulezembamgodi ezisithiyagalombili ezenyuliweyo emgodini wegolide ziphila ngemva kwamalanga amane umgodi lo ungenwe ngamanzi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKaloma ngemva kokuba idamu eliseduze lomgodi weSilver Moon lingenwe ngamanzi ngemva kokudubuka. Kwesatshelwa ukuthi abantu abangafika ikhulu bengabe befile emgodini lo. Kodwa kube lokujabula ngemva kokukhithwa kwabantu laba abayifica minwembili. Imizamo yokuhlenga abanye kumbe ukususa izidumbu emgodini ilokhu iqhubekela phambili.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Indlala ezansi emandebeleni iyasabalala sokudale ukuthi kweminye imizi umangoye ulale eziko. Ukungani kuhle kwezulu sekuthiye inkulungwane zabantu balesi sigaba bebhekane lendlala embi kakhulu lumnyaka. U-Albert Ncube uyalandisa eseGwanda.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lakho sekulethe ubunzima kuzakhamizi ngoba zehluleka ukuthenga ezitolo ngenxa yokuthi azilamali ngoba kungasayamukelwa imali yohlobo lwama-bond notes kulesi sigaba. Unkosazana Andile Dubo emapate uthi sebethwele amagabha avuzayo.
Ungakhangela ama-price ezinto yiwo kakhulu asithelela ulaka ngoba ungakhangela asafanani lekuqaleni. Ungakhangela imthova ayisagadeki, isinko asisathengeki, uzizothiwa sifuna amarandi. Okusizisa ubuhlungu ukuthi thina elizweni vela silawa amarandi, amarandi asekhulu kodwa uzizothiwa afuneka. Kodwa yesimcela ukuthi ngaba sidingela phela lama-organization asilethela ukudla basincede.
Uhulumende sequme inani labantu abakade bethola umumbu osekudale ukuthi inani lalabo ababhekane lendlala liqonge. Umnumzana Edgar Ncube weSimbuka uthi lokhu kuyamangalisa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wakhuluma phambilini ukuthi umumbu mnengi kakhulu njalo akula muntu ozabulawa indlala.
Kubuyile i-food program yona le abantu akade bephiwa ukudla bezothola ukudla but kulabantu abangu-14 akade bequnywa village. So ngizibuza khona ukuthi nxa kuthiwa ukudla kuningi abantu endaweni ukuthi bangezelule njengoba isimo sinje bona bayaqunywa. Ngilowo mama omncane osesigabeni seGungu, umuntu ogulayo, ngumuntu okade esehlelweni lololo lokuthola umumbu wokuthi otholwa izigogala ezalukazi but to my surprise ukhitshiwe engumuntu oyehlulekayo, umuntu ongasakwanisiyo.
Umnumzana Lifa Dlomo eMagwe oleminyaka okuzalwe ngamathuma esikhombisa lanhlanu ngomunye walabo abakhalela uncedo lokudla oluvela kuhulumende.
Abumumuntu thwathe nzima aba emakhaya, idlala yasibulala, izitolo kusabambeki, asikwazi ukudlala izulu alikho, salimba sokufile, angazi uhulumende makasincedisa ngenele kancane.
Omunye okhala ngendlala unkosikazi Thandiwe Sibanda oestezi othi inkokheli zelizwe kumele sithathe amanyathelo ngendlala ehlasele uzulu emaphandleni.
Abumumuntu thwathe nzima aba emakhaya, idlala yasibulala, izitolo kusabambeki, asikwazi ukudlala izulu alikho, salimba sokufile, angazi uhulumende makasincedisa ngenele kancane.
Izulu liqale ukuna ngamandla kuleviki kodwa amabele bevele esethile, kukanti iningi lezakhamizi kalizange lisalima kulandela ungani kuhle kwezulu kusukela nyakenye. Unkosazana Nobuhle Nyatho emawane uthi abakulimileyo akusoze kwenele.
Izulu siyalibona sibilinengi kodwa sitekhona thina abanye asilimanga. Le nto zokulima silaza sichatsha-chatsha manje nakathesa ukuthi sichathe futhi khonoko zinzima kokuqala kwatsha but lezi ezinye esasizichathile hhayi kungconywana sizadobha sidle sibili labo zithiye bombuya khonoko kukhona. Kodwa amafutha ayadura abantu ezitola athengeki so asazi shuali sisizi ukuthi kumbe intenge yamafutha layo ngayehla kumbe mbijana kumbe odobi bona labo kuyenzela ukuthi sifake ezitshebeni.
Nake nohulumende ubika ukuthi abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli 2.4 million bazafuna uncedo lokudla kodwa leli nani lilakho ukuba seliqongile okwamanje. Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumqondisi wenhlanganiso esebenzelana labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe i-Orders njalo uthi kakholwa ukuthi uhulumende uyalwazi udubo lwendlala esemakhaya.
Abantu indlela sebephila ngayo sebezitshele ngayo ekuseni abantu bazidlela ilambazi labo abaningi lingelashukela abanye futhi balobuzima lobo ukuthola yona impuphu abantu bayalamba. Siyabonga izulu selinile abantu bayaquntadelele bayaqutolude izinto zikhwele kakhulu. Angilashuwa ukuthi kulomuntu okwaziyo ukuthi amakhaya kwenzakalani emakhaya abantu bayahlupheka.
Kusenjalo kolunye udaba umbalisikazi waxotshwa ngabazali esikolo seLumen Primary esethezwa umlando wokufundisa abantwana ukukhonza uSatan. Kubikwa siyaliswe uqalwa umsebenzi kwesinye isikolo edolobheni leGwanda lapha kade sokuthiwa ekhona ngabogatsha lwezemfundo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Swithan Chirotsa intatheli izindaba wabotshwa ngesikhathi sokutshengisela. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mfowethu.
Ungomunye wababotshwa ngesikhathi sokutshengisela lapha, ungasitshela ukuthi kwahamba njani uzubotshwa?
Kwaba le ntatheli zindaba ezeBrithani ezangifakela imeseji efoni zathi zifuna ukusebenza lami. So mina ngabe mphendule ngaleso sikhathi ama-WhatsApp nabo-Facebook konke lokhu bekuvaliwe. So ngilethemba ukuthi bakhona abasebenza nsithi amapolisa asebenza sithi abekhangele ama-meseji ngoba ngingathi awukanibele vele le mzuzwane eminingi ngabona amadoda la awe-Magnet House abe-Central Intelligence Organization sebefikile egedini babe ngitshela ukuthi hhayi sibuye ukuzokuthatha. Ngangikhayela izikhwama zabo ngibona vele angani kulezi dumba angani kulo nyawo lwenkukhu nathi abona ukuthi lapha vele ngazama ukuphisa namadoda la kutho ukuthi bengambhokoza sibili ngomlilo.
Manje kwahamba njani kusukela lapho sizwa kuthiwa wayavalelwa eKami? Ungasitshela ukuthi eKami kona kwakunjani?
Yabona ivalelwa kami mfowethu vele ngifana lokuthi ngezinye indlela ibale elithi ukuthi indawo yengcekeza ngoba indawo yangikhona vele ingcolile ukudla kwangikhona awusokudla lokhana ohlelekileyo ingubo zangikhona akulazangubo ngale ngokwamalembu nje ale ndawo yangikhona iyacanda hhayi lukhuni indawo yangikhona kodwa ingcekeza vele khona laphana uthuthi izibotho eziningi vele hhayi gazi soke zibe le ndawo enhlanzekileyo okuthi vele imikhuhlane ibhahile.
Ukudla lapho kuyini okudliwayo okusolayo? Lo
kudliwa ispinach lendumba kodwa ispinach leyo mfowethu iyabe imnyama chu igcwele amanzi leliyane yokubilisa vele ayikho mnandi njalo yidla nsuku zonke yonke imini lokho zenizibotshwa vele zidla ispinach and indawo yangikhona vele lapha badlela khona iyabe ingahlanzekanga ngoba imigano vele badla 4-4 kumbe 5-5 akulo umuntu odla yedwa khona odla yedwa ngilo ophathele umgano isihlobo zakhe and kube le ndumba kukhona mbona ngamalanga awesine ngumveno lwesithandu bakhona abapheka kuhle but ila ngelilodwa kuphela amanye amalanga vele hhayi intumbalezana vele ziyabe zingavuthwanga njalo akusilamafutha akumnandi kwesinye isikhathi indumba ezange zingashoda vele afaka amanzi abathi yona umsobho kodwa kuyabe ngamanzi vele hhayi kulukhuni ngoba vele awutshinki ukudla ovela phansi phela akuvunyelwa so suku zonke kuyabe kuyispinach ndumba spinach ndumba spinach ndumba
ekuseni-ke kudliwani
iporridge kodwa amangala ngifika khona phana sasidla emganini siyi-5 one mgani mfowethu one mgani omunye uyabe elinatha iporridge ngekhona lakhe lo mgani singesikhiwa from the corner of your plate
inathwa khonapho iporridge yakhona
inathwa iporridge naleyo
akula zipunu
hhayi izipunu azivunyelwe jile izipunu vele azivunyelwe ikunatha kumbe usebenzisa umunu ukhota naw na usebenzisa umunu abanye abasoke bekuthanda ngoba sebebayakutshela ukuthi sufake amathe phakathi kwelokhu so kulinathi iporridge lani labe lingu-5 kumbeni-4 nxa ufuna ukuthi uzindlele uyakungcono ukuthi itobo abathandekayo labo bakuphathele owakho umgani babalutshane yona abanjani imgani yangikhona vele ngeplastic ayakwazi ukuthi iplastic yabi lamafuthi ngakele ukugeziswa imgani leyo vele kuyakuyingqekeza njalo nxa omunye ekuqhubela umgani vele uyakuqhubela umgani ongcolileyo vele siyakugcwela iporridge nasiyathela enye iporridge phezu kwalena leyami iba lelihle igami vele litsho ukuthi ingqekeza
ingubo-ke zikhona ingubo zokwembatha
ingubo sinikwe ingubo kwaunindaba ngonamhla ka-29 January yikho lapho esinikwe khona ingubo ele sesike sathova amaviki amabili le ngubo zona ziyana vele ezile ntwalo yazi kwesinye isikhathi vele uyayithola ihafu ngoba abanye bayahluleka phela ukuthi lokhu nje bezigcine kuhle phakathi kobusuku abanye vele bayabeqhakela phezu kwengubo abanye bechaba phezu kwengubo so kanandlela ukuthi kwezinye isikhathi abanye bayadabula omunye athi hayi anisoke ngilale phezu kwengubo iyabichaphazwe ngomunye so bethi okay mina ngizathatha ihafu yami wena thatha ihafu yakho uzijabhazele yakho ingubo kodwa safaka i-complaint mhlaka-27 ku-deputy officer in charge
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi kungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga kulaba abaphathisa ukuthi mina ngibe phandle ngoba amahungahunga ayengokuthi ngavele ndilobele phakathi ejeleni gcine ngilamacala ngibaningi abantu abangincedisa ukuthi ngithole inkululeko ngoba vele engayinguzwa ngiphakathi hhayi kwakulukhulu
hhayi lathi sibongile lo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza intatheli zindaba ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje-ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu yena owazakala ngokuthi ngugonyethi ungumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe sihlaziya imisebenzi eyenziwa lugatsha lwakhe
ye thina ugatsha lethu esikwenzayo ukuthi sincedise omama njekumbe sitsho nje ukuthi yimi umgcini sihlalo wabomama e-national level ku-MDCT ekhokhelwa ngudr Thokozani Khuphe siyazama ngamandla wonke ukuthi omama singabancedisa njani ikakhulu ngama-projects khona lokho kungama-projects okuncinyane njengoba landizazi ukuthi umumo welizwe lethu umi njani akula mali kodwa siyazama ukuthi omama sibafundise ukuthi bangaziphilisa njani okunjengokuthi bafuye izinto ezinjengabonkukhu lokwenza okungama-projekthi okokuhlanganyela lokho kokuthi ngesindebele kuthiwa yikuthayelana angazi ngesikhiwa ukuthi singathi yikuthini kodwa ngesindebeleke liyatshayelana okuzimadlanyana okuncane ukwenzela ukuthi khona lingabi ngabantu labana beyama kakhulu ngoba abantu into eseyabulala omama lapha elizweni lethu lezimbabwe yiluhlupho lolo lukhona sebephonga ukuba ngabantu nje labana abafuna ukuncedwa nje kodwa umuntu engenzanga lutho manje mina ngoba ngolwazi lami olubanzi ngoba bengisebenza kuma NGOs thina sithi nga ucela emuntwini ucela impupho ungaceli impupho uzuyecela konke leseko konke lenkuni konke lophini sithi siyakujiyisela indiza yakho so thina kwelethu ugaja ngapha kwelwabo mama siyabajiyisela kodwa sibathiyele ulwazi ukuthi azenzele eyedwa angazathi nxa eseqedile sebuya futhi sezokucela futhi okuthiwa khona imali leyani okuthiwa lokhu za ukuqalisa ukwenza iprojekthi angithi so thina singamqalisela ngemadlanyana esiyabe silayo sesisithi kabatshayelane bona imali ke namhla batshayela umama lo kusasa batshayela umasibanda kusasa umankomo silabo zethu bethu abangu-5 esibafundisa bona ababafundisa ukuthi ungahlala uyamile isikhathi sonke leso sikhathi mhlana sibola kutho ukuthi la uyawa
liyayithola yini lina imali yokuqalisa njengebandla njalo liphezulu yini inani labesifazane abakuhlelo lwenu
kuba phezulu liphezulu sibili ihlandla lakhona kodwa njengoba laqaleqase ningijile ukuthi akula muntu ongawaziyo umumo osezimbabwe kutshintsha imali zitshintsha every day yathi lisithi lilungisile libhajethile ukuthi ayi le imali izakwana omama abangaka nxa sibancedisa kodwa liyathi lisiyafika lapho kukade lisiyamele lithathe ama-products angikhona sithole ukuthi si-times 3 imali yangikhona yilo olunye uhlupho lwakhona esihlangana lapho kukanti ngayinto ejikeneyo okokubaqalisisa besikuzama ukuthi sibaqalisise and then bese besenza khona kuyani ukuthi bona bayijiyise indiza yakhona esiyiphehlileyo
inhlelo zenu lezi zisebenza kuhle kakhulu yini emaphandleni kumbe emadolobheni
inhlelo lezi ziyasebenza kuhle sibili emakhaya lakho emadolobheni kodwa emakhaya ngingakunikenye i-example ngike ngaphuma mina ngaya kwesinye isigaba emartinotheokuthiwa kokonkosikazi ngahamba nithwele ipheya yamathenesi ngafika amathenisi lawana ngathi bomama nanka amathenisi lawa amathenisi lawa ngiwachiya kini amathenisi lapha ayimalini bangitshela bathi amathenisi lapha ayi-$18 ngathi nxa eyi-$18 ngitoya amathenisi lawa liwasale liwathengisa lingawathengisa amathenisi lawa i-$18 yakhona yayishota mbijani ukuthi thenga ithubhu yethukela lyane letheni ngathi ngifuna liyethenga ithubhu yethukela ngayikwanisela ukuthi bayithenga ithubhu yethukela ngakutshela ukuthi wathi kusiyafika uDisemba imali ababelayo ngeke ukukholwe nxa ngikutshela so ngabuyela ngabafica sebelithengi lithukela balithengisa baze bagcina sebethenga imbuzi
leyo balaleli ibiyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu yena owazakala ngokuthi uGonyeti ongumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Sithandekile loGonyeti isikhathi du sesidliwe ngumangoye sesigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.